Lanxa kungani kuhle kwezulu okubangelwa ukuguquka kwomkhathi climate change, udubo lokusilela kwamanzi emhlubulweni eminingi emandebeleni lubikwa soluqheliswa layikonakala kwamadamu amaningi angalungiswayo ngemva kokudilika kanye lokwanelwa kwalawo asebenzayo ngoba enathisa abantu kanye lesifuyo. Umnumzana Zwelithini Gabula owesitezi uthi sebe loluhlupho olukhulu ngamanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekudala ukuthi omama batshone bemi ngezinyawo.
Sokulethe uhlupho kakhulu kuzifuyo lasebantwini nje jikelele. Uzafica ukuthi ilanga likamama suku zonke ukusuka ekuseni kusiya ezikhathini zemini umama uchitha leso sikhathi edinga amanzi. Ufuqwa ngamabhara, kudonswa ngezinqola, abanye bathwala ngamabhayisikili.
Unkosikazi Juliet Nkiwane wayeyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama e-Women Development Association of Zimbabwe WOTAS uthi uzulu wonke nje kwana-North ubhekane lo dubo lwamanzi.
Lapha-ke estezi ahlupha kakhulu lakho. Abantu bahamba about 8 kilometers a day besiyadinga amanzi. Estezi kule distance lapho ohamba khona 7 km usiyafika eThuli.
Uqhubeke ethi udubo lolu soludale ukuthi abalezinqola bawathengise ngemali ephezulu.
Inqola sezihamba up to 80 rands per drum uthi uwathole nxa ungela manzi awula North.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala oyisakhamuzi esiliko ekwana-North uthi uma ngaba uhamba emude kakhulu ukuyadinga amanzi.
5 kilometers ukuya, 5 kilometers ukuphenduka, and khona ngale emfuleni sokutshona, kutshonile kakhulu. Thina sigabeni sekithi esilikwe vele amanzi awakho, ngitsho esikolo eklinika kulamanzi nje kuluhlupho lwaziwayo. Bake bazapha abe-World Vision ukuthi basigebhele imigodi kodwa kwehlula bathi vele indawo yakithi ayinamanzi.
Ekhuluma kwinsukwane ezedlulileyo emhlanganweni ebandla le-ZANU-PF wokukhankasela usekelo kukhetho ebulilima, umphathintambo obona ngezenzakala esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Bedni Koncube ubikele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ukusilela kwamanzi ngolunye lwenhlupho ezibhekane lozulu kulesi sabelo.
Kweni kuningi ngitsho izikhala zengazifakayo kodwa-ke ngenxa yezamadamu lama-irrigation zethu azibefisa kwani abe resuscitated.
Iningi lamadamu akulo mhlubulo ezansi emandebeleni adilika ngesikhathi sezulu lesiphepho se-cyclone Elene. Lawa ngagoqele legungwe elilokhu lingakalungiswa lalamhlanje kungenani lokuthi sekuleminyaka leminyaka labhidlika. Kuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamu leTulimanyange sekuphindwe kwamiswa njalo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseuyilonke kwana-North ngu-Albert Ncube.